lobutshwala nazinginga lobutshwala ethukthula lapha ekhaya mangibuzileni zinginga zami phela elukolo thandwa sami namangizethi ngenzwa yibo lobutshwala nazinginga lobutshwala ethukthula lapha ekhaya mangibuzileni zinginga zami phela emaye
Yeah, my yeah.